sokusethweke amakomiti amathathu bese sethweke aya phuma ke nalokho abakubunjelweyo namakomiti la angu4 agocela ke i-thematic amakomiti anjengawe i-agenda setting ukuthi ukhonvena kuzaba kubani ukuthi abe-evaluation and monitoring committee kusiya njalo nje. So sesethiweke la amakomiti esesethiwe amakomiti osokulandela-ke sesisiya kungaze kuhlalwe sokuzasethwa-ke kube la ma-teams okuthi oku-agenda kuza-implementwa njani kuma-thematic committees. Ngoba lawa amanye amakomiti ngakukhangela-ke like almost like ama-once off, but ikomiti esinye eyabe siqakathekile ngibona ngani nge-agenda-ke ukuthi kuphume-ke ama-teams ku-agenda ukuthi kuzasetshenzwa njani. Nxa sokwenziwe njalo-ke ngibona-ke sokuzayiwa kuma-provinces, ngoba yikho kwavunyelwana ukuthi kuya kuya kuma-provinces, ngoba lezi ngxoxo akuzange zibe zingxoxo ezingagoqela abantu, fanele zigoqele abantu kwenzela ukuthi kwazakala ukuthi into ekhulunywayo iyahambelana labantu, kwazakala ukuthi into ekhulunywayo abantu labo bayimvovu. Ngoba ungazuthiye ibe yinto yama-politicians wodwa, kusuka kube lohlupho ngoba ama-politicians isikhathi esiningi basuka bacabange izisu leziphama zabo.
Kahle kahle kuyini okuyaba kukhulunywa ikakhulu kuma-provinces? Abantu bayabe betshelwani njengoba singakayizwisisi indikimba?
Inkulumo kayisiyonto yokuthi kuthiwa omunye umuntu uyabetshela omunye umuntu. Inkulumo yokuthiwa i-dialogue. I-dialogue kisho ukuthi lawe uyafaka owakho umbono, nomunye laye afaka owakho umbono, bese likhulumisana ngembono eyabe ifake. Yiyo okuthiwa ngesilungu i-dialogue leyo. Ngiyakwazi abaningi bayasuka bahlanganise i-dialogue lama-negotiations. Ama-negotiations zona bayabe kunegotiatwa into ekhona elaphana. Kodwa ukukhulumisana-ke i-dialogue kuyabe kukhulumisana ukuthi hayi semunye sikumumo onje njengelizwe singawuceda njani. Ngingabalisa into ezinjengokuthi kuhlala kuphikiswana ukuthi hey, ubani kawinanga kuhle, ubani uwine kuhle, izeqi ayilunganga ayezikuhle. Kuyafanele sikhulume ngento ezinjeyazo ukuthi ukwenzela ukuthi abantu nxa kungaba lokhetho bangaze bacina sebesithi lo kayisiyowinileyo kodwa kuwine lowo.